Ngiyabonga baba Gande ngikubingelela ngomnyaka omutsha ngisithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona ukhankaso siluqalisile izolo senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi savumelana ngaso saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu sonke siwukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona bekulami uHalbert Mhlanga kube khona ubaba ucacaphulu onguye uloya wethu kube khona ubaba uChabangu onguye usecretary general kube lo Siso Mbuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu kube njalo lobaba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi abanye nje ama councillors lama MP empophoma obekhona uChali Umoyo lo MP lo uNyathi laye olobhengula obekhona lamanye ama councillor aguqela umama usikhulelele Moyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama kube khona njalo uNomvula obengu MP wethu lapha koBulawayo kube khona njalo uLwazi obengu MP eMadebeleni North lamanye nje ama MP asuka eMasingo labanye abasuka eMadebeleni North hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiwuqalise koBulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona eGweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama candidates ayangena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukuwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana gift ostalo sesiziba nangu useli senza lisungula umkhankaso omunye okama blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakubulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona ukuthi wayebata imazwi into ezabe ikhona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 SCC ekuthiwa ngu More Blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto nje angayiphumputiyo yelokhana bekukuchoqoza nje umfula uziwa abanye bawuchoqoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoqoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi.